Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Tangana kweze kuseni mthwakazi ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 9 kuLwezi 2023. Igama muntungamili nkomo ezihamba phambili. Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCC umnumzana Sengezo Chabangu uselobele umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo. Emqwayisa ukuthi exoshe amakhansila edolobho leHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya umnumzana Ian Makone ngoba esithi usebaxotshile ku-TCC. Owake waba ngumsekeli kamphathintambo obona ngezemali njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Terence Mokupe uza kugwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa elicala loku ngenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo weduty. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCC umnumzana Sengezo Chabangu uselobele umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo. Umnumzana Winston Chitando incwadi emxwayisa ukuthi emise umsebenzi yamakhansila eHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya waleli dolobho umnumzana Ian Makone ngoba esithi usebaxotshile ku-TCC. Lokhu kuvele kuncwadi efakwe isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Mkwananzi enkundleni yokuxhumana eye-X. Umakone utshele Studio 7 ukuthi ubengakatholi incwadi emazisa ngokuxotshwa kwakhe umsebenzi. UChabangu usanda kuxotshisa amanye njalo amakhansila e-TCC lamalunga ephalamende okudale ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ahlele ukhetho olutsha olwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo. Lokho kusolwa kakhulu ngumholi we-TCC umnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe besithi uChabangu usetshenziswa iZANU-PF. Sibuze ohlaziya ezombusazwe njalo isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuthi ubona izalankomoni kuma-by-elections.
Njengoba sokulamaqemba avela amabili awe-CCC kuthi ukuthi ke i-competition ngumncintiswano usukhona phakathi kwawona la maqembu amabili kakhulu. Siyakwazi ukuthi likhona ibandla elibusayo leZANU-PF lamanye amabandla angabe ephosele ama-candidates ambalwa. So thina-ke esikukhangeleyo ukuthi abantu bazasukuma ngobuningi ngoba siyakwazi ukuthi njengoba i-nomination court sihlezi kusho ukuthi imikhankaso la isiyaqalisa. Ngokunjalo ke njengoba kade ngitshilo ngaphambilini ukuthi umncintiswano omkhulu usuphakathi kwamaqembu wona la amabili esingathi ngelika Secretary General Interim we-CCC lo Interim Leader we-CCC uNelson Chamisa lo Chaba. Ngakho ke sikhangana ukuthi inani labantu abazohamba bayevota libe phezulu nxa siqhathanisa lamanye ama-by-elections ayabe khona ngoba kathesi i-interest ukuthi abantu laba ngamaqembu avela endaweni eyodwa kodwa ke bayezefa ukutshengiselana ukuthi olamandla ambani.
Kodwa umomo unjani khona ngapho kuBulawayo lapho okulezihlalo eziningi ezivote elwayo nxa siqhathanisa la kwezinye izigaba zelizwe, njalo ukhetho lolo lulomthelela bani ekuthuthukisweni kwedolobho lakoBulawayo?
Nxa sikhangela umumo sizakhangela ngezigaba ezishiyashiyeneyo. Okwakuqala politically kuthule, kuvamile nje ukuthi ngalesi sikhathi koBulawayo kuveleka kuvama ngokuxokozela nxa siqhathanisa lezinye izabo zelizwe. Ngokunjalo ke kuzithulela abantu bale nhlokomo nje naleyo ukuthi bafuna ukubona ukathi kwenzakalani ebandleni lele le-CCC eliyilo elabiza abantu balo kathesi okuphuma ukuthi kulamaqembu amabili. Then socially abantu nje balokhu belokumangala ukuthi kathi kungantwa ngamadlwana into yakho neyenzakala ukuthi abantu bayabizana baphinde sembani futhi ababizwayo kube sokusiba yibo futhi abaphosela amaphepha kube sokusiba lengxenye futhi la ephosela amaphepha sokungazantwa nje kungamadlwana okuyinto kwakhona then economically abantu badanile kakhulu ukuthi kathi nxa kuzadlalisa imali engaka phose engaphezu kwe $5 million kambe imali kathi ngazake incedise yini njengoba sikhala ngokuthi izibhedlela kazilama ambulance lokunye kungaba njani ukuthi ngathiwa leyo mali ikhanjiswe khona ngale yathuthukisa lezo zindawo ezingancedisa abantu bonke kungakhathalekile ukuthi ngabaluphi uhlangothi kumbe basekela liphi bandla nxa sikhangela ama-candidates futhi abiseleyo nxa zonke asingeke sithi kulo mehluko izanu PF la ifakile abantu bayo abavezayo ukuthi izibongo zabo mdabu kwabo kuthi ukuthi kayisibo bemathebeleleni iCCC kathamiza la ifakile ukuveza ukuthi abantu abafakileyo labo izibongo zabo lamabizo abo kayisibo bemathebeleleni ngenzalo kube sokusithi ke la iCCC kathaba ngila iphosela abantu abaningi ngaphandle nje kwaAmbrose Bindi nguye singathi ngwangapha kulo mhlulu but abaningi imvelaphi yabo iveza ukuthi kayisibo balapha futhi emathebeleleni so songantwa nje ngamadlwana ngabantu abadlalisa isikhathi sabantu ngaze kuwini opposition kwa kuthi opposition ivele kayila mandla in terms of izimali so bazayo nje bebangumsindo khona ngale parliament kodwa intuthuko edolobheni labo bulawayo hayi kuzasihlala kunjalo uma council inikola bezingantwa zilethemba khona ngoba nqa kungenzeka kuwina ama councillors bangena ngomfudo sebengathuthukisa idolobho labo bulawayo ngama bylaws lemithetho abangayifaka le supervision abangayifaka kuma directors ebulawa city council kodwa kuma members of parliament siyakwazi ukuthi ngaphandle kokuthi kubuye yona iCDF leyo kade kuvele kulama members e-ruling party kuvele ku-cabinet ledluleyo kodwa siyakwazi ukuthi intuthuko yakhona izange yacaca ukuthi kwenzakalani singeke sisho ukuthi sikhangele izinto ezimangalisayo ezingenziwa bezingabangelwa lukhetho lolo
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-studio 7 kusenjalo ibandla le-CCC selikhweze amaphepha edale le-Supreme Court liphikisa isinqumo senkantolo ye-High Court esavumelana lokuxotshiswa kwamalunga alo ngumnumzana Sengezo Chabangu kubika umlondolozi Ndlovu
lokhu kuza ngemva kokuba amalunga ebandla leli ebhalise amabizo abo edale le-Nomination Court izolo beveza isifiso sokuncintisa kukhetho lwama-by elections olwenziwa ngenyanga ezayo ekampalakazi mhlaka 9. Igqwetha le-CCC umnumzana Douglas Coulthard uthi sebekhweze amaphepha abo e-Supreme Court esithi badinga ukuba umthethwandaba ungavumeli uChabangu ukuqhubeka ezenza unobhala we-CCC.
Siyaphikisa ukuba sikwazi ukuthi wathatha ngaphi amandla okuxotsha abantu. Sifuna uChabangu aphe ubufakazi, atho ukuba wathatha ngaphi amandla. Rasiphe ubufakazi.
UCoulthard uthe nxa isicelo sabo singaphumelela eSupreme Court, ukutsho ukuba ukhetho alizoze liqhubekele phambili. Uthe ibandla le-CCC likhokhelwa nguChamisa njalo kabasoze bavume ukuthathelwa ibizo labo. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khalipan Pugeni uthi inyathela lokusa udaba lolu eSupreme Court alisoze lincede ngalutho.
Angazi ukuthi izonceda ngani appeal because isi-overtake ngama-events. Because ngicabanga ukuthi ba-appeala ukuthi inkantolo ithini ithi hayi basase ngama-member of parliament nama-councillors. Ingazitsho kanjalo njengoba sokuhanjwe nomination court i-election isisenzela so le nto izoba academic. Besides ukuthi akula ma-basis of i-appeal awu-appeali phela ngoba kuthiwa kuya-appealwa nje kuyamele ukuthi kube le nto oyisolayo angazi ukuthi yini abangayisola ku-judgment leya.
Uthe uChabangu usebenzisa amabizo alabo abanqoba kukhetho lwama-primary awe-CCC ukuba bancintise njengokukhethwa abakwenziwa nguZulu.
Akudingeki ukuthi aqale iprocess entsha because vele bakhona abantu ababephume number 1 noma babe cut off the process basebekhutshwa kufakwa laba abayibo ababethandiwa ababefeva. So akusadingi ukuthi aqale enye iprocess uzothatha bona laba ababeyibo abanjani ababephumile abafayo.
Ingcitshi zomthetho zithi kumele amacele awe-CCC ahlale phansi akhulumisane ukuze baqede udaba lolu ngoba lokhu kulakho ukuthatha isikhathi eside kusolwana emthethwandaba ingcishi ecubungula ezombusazo umnumzana Libert Dube owake waba ngumthutshisi kahulumende uthi ukukhulumisana phakathi kwamacele amabili awe-CCC yikho kuphela okungaqeda ukufuthelana.
So okuphume okwamanje yokuhambe liqiniso ukuthi ha lezo nkokhelo zihlale phansi zibonisane ukuthi hayi kwenziweni, ngoba okuqakathekileyo yokuthi ibandla leli lihlale libambene liqinile ukwenzela ukuthi lenelise ukuthi liqhube umsebenzi wokuphikisa uhulumende okhona, liqhubeke umsebenzi okwelusa uhulumende okhona okwamanje.
Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imibono ye-ZANU-PF kulolu daba yehlule njengoba obona ngokwethula kwembiko kuleli bandla umnumzana Farai Marapira ubengakaphenduli imibuzo ayithunyelweyo ngesikhathi sokuya emoyeni. Idale le-Nomination Court lamukele amaphepha abantu abangamachumi amabili 23 ngolwesibili. Phakathi kwalaba bantu abaphumeleleyo ukubhalisa ngabalichumi lasifica minwe mbili 18. Amabandla ezombusazwe enelise ukungenisa amaphepha lokubhadala inhlawulo efunakalayo ngabalisa iZANU-PF namacele omabili awe-CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Wake waba ngumsekeli kamphathi Ntambo obona ngezemali njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Terence Mokope uzagwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa yinkantolo ye-High Court izolo elecala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo we-duty. Ngokwenza lokhu, abachuchisi bathi uMokope labanye bakhe abathathu ahle wavalelwa labo izolo babangela ukuthi ugatsha oluqoqa imithelo olwezimra lulahlekelwe imali engange-$55,000. Elinye ilunga leZANU-PF uNkosazana Henrietta Rushwaya laye uzagwetshwa kusasa ngemva kokutholakala elecala lokuzama ukuphuma legolide ngodlu esiya lalo kwele-Dubai. Sixoxe lokhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okwenzakalayo ukubotshwa kukaTerence Mokope owenza icala ngo-2017 ebotshwa namhlanje esebotshwa namhlanje engikhona efunyanwa elecala kuyadanisa. Ngoba umbuzo okumele sizibuze wona yikuthi ngemva kokubana enze lelo cala kuyini okunye ode ekwenza iwapha amanye amacala awenzileyo. Kuyahambisana nendaba kaHenrietta Rushwaya ukuthi bavalele ngemva kokubana betshontshele ilizwe begqile ilizwe imali ezingama over 55,000 lamagolide. Okufuze sizibuze khona yikuthi bebeqala yini ukuthi bebetshone engenise isiweli ngesitsotsi soneso, ubeqala uNkosazana uHenrietta Rushwaya laye ukukhipha igolide phandle. Yibo abantu abathoma bekhuluma bezenze bona abangamaZimbabwe ukudlula wonke umuntu. Yibo abatshona besithi ilizwe leli bafuna ukulakha, kodwa uma ungathi uyakunanzelela yiwo amasela amakhulu yibo ababulala ilizwe. Bebesebejika bezenze bona abathi ilizwe lidilizwa i-opposition, kodwa uma sekukhangele bonke ngabantu abahlanganelene leZANU-PF khonokho kuyabe kusenza sibe le mbuzo yikho phela kuthethe lesikhathi eside ukubana uTerence ngemva kweminyaka eyenze leli cala akukho akwenziweyo.
Kodwa ngeke yini sithi hayi ukuvalelwa kukaRushwaya loMokope kuyaveza ukuthi uhulumende uyayilwisa mpela inkohlakalo?
Akulanto mina engangenza ngicabanga ukuthi uhulumende kamnanga kagulisana le-corruption. Ngiyabe sengidakwe yini? Akulanto engenza ngicabangele lokuthi ukubotshwa kukaHenrietta loTerence kusokusitsho ukuthi uhulumende kamnangako ulwisana ne-corruption. Uhulumende kamnangako ngabantu vele abahlezi bezitshontshela ungathola ukuthi bona lavo ngeke kuyikuthi nje sikhole ukuthi kulento esisenziwe ngoba kakuqali ukuthi abantu iziphatha amandla zezano zibotshwe kujike kuthiwa kuselacala kumbe into hhayi uyabhadaliswa kancane abantu abasemajele ngabantu abangalamandla ungakhohlwa ukuthi inosi uchikore labo kumbira ikangayi kulo mnyaka babetshontsha imali eziningi kakhulu kodwa baqhubeka beyingxenye ababusayo labona laba kambonti kukhona esingakujabulela.
Omunye efuzwayo engathi indaba okhuluma ngazo ezabo chikore zindaba zakudaladala njengokukhuluma kwakuhulumende kamnankagwa. Omunye engathi hayi lo ngohulumende omutsha kayisuye lo owayekhona ngaleso sikhathi.
Ocabanga ukuthi lo ngohulumende omutsha okutshengisa ukuthi udinga ukuthi elatshise ingqondo. Ngohulumende omdala kamva ukuthi wena u-Emerson wama-8 engavuka sengu-Emerson otshintshileyo. Lo uFrederick Shava ababe besithi abantu besifa ngegugurawundi bekhulume into zabe zingalangqondo abatshontshayo ngesikhathi sewilovery. Ucabanga ukuthi babe sebengophela ngizwanga ukuthi abaya e-church kuyathi ukuthi betshintshe indlela abakholwa ngayo. Ngabe mbentwa ngabantu esezwa ukuthi wasebesiye zinkonzo yonthi betshintshe. Wonke umuntu olaphana kayanga kuyaseva ilizwe iningi labo ngabantu abafuna ukuthi bezinothise. So umuntu ocabanga ukuthi izano lekhona intsha angikwazi ukuthi kuyini okutsha. Izano bantu kwaphuma nje umgabe kuphela kodwa kwaziqhubekela. Akulanto etshintshileyo batshontsha bayabulala balokhu besenza konoku ababekwenza lakudala lanini lanini. Okuluhlupho nje ukuthi sasuka saba labantu abayizithutha ababaphikisayo babancedisa beganga bechaya ikhulu amasotsha ebeyasebenzisa ukuchaya ikhulu kodwa akulanto esingathi intsha ezanini yama-80s ezanini yabo-90 ezanini ka-2000 kulokhu kuyizano naleyana embi eyenza konke ukuxhwala.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu. Inhlanganiso ekhankasela ukunakekelwa kuhle kwabantwana SF the Children ithi kufa umntwana oyedwa phakathi kwemizuzu elitshumi kuphela eGaza Strip lapho ibutho lakwele Israel elihlasela khona ngamandla lilwisana leqembu leHamas. Umqondisi walenhlanganiso osebenzela kwele Palestine umnumzana Jason Lee kutshela umsakazo weVoice of America izolo ukuthi banengi kakhulu abantwana abafela kulimpi yona athi kumele imiswe ngokuphangisa. Utaboka Ncube uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga.
Into le izahlupha sibili kodwa into eqakathekileyo ukuthi kumele kube umkhankaso kufakwe izikhathazo ukwenzela ukuthi kukhulumeke kuhle indaba le ngoba nxa izikhathi zingakafakwa phansi akukho ukukhuluma okungaba khona. Yiyo indikimba yendaba kumele ingane iyacubungulwa kwakathesi.
Yes, sizwe laphana iMelika umphathi ntambo okona udlelana lamanye amazwe umnumzana Blinken sithi yena ngemva kwalimpi akufanelanga ukuthi iGaza ibe ikhokhelwa iHamas kumbe ikhokhelwa iIsrael. Lokhu kungabe kusichona?
Hayi, angikholi ukuthi lokho yinto engamenyezelwe ukuthi iyafunakala ukuthi yenze eAmerica ngoba abantu kumele bekhumbule ukubana iHamas ifike kusentapa eGaza ngemva kokhetho labo khona. Abantu basingisela ukuthi bona iHamas bayifuna kakhulu ukuthi ibe njani yiyo ekhokhelayo. Yikho nxa kuyukuthi kuzakwa lo nto abantu abathi befuna bekhethe elinye ibandla elingasilo Hamas liya likhokhele i-Israel akube njalo. Kumele sibekwazi ukuthi indikimba yendaba lapha ayisikho ukuthi-ke iGaza Strip ikhokhelwa yiHamas. Indikimba yendaba yokuthi isivumelana esenziwa e-Oslo khonale phakathi kwe-Israel labantu bePalestine kwavumelana ubona kuzaba la mazwe amabili lapha. Kuzaba la mazwe aPalestine kube njani lokusekelwa kubona i-Israel ihlale njani ilokuthula. Abanga siko sivumelwane sokuthi kuzatshela abanye labantu ukuthi nathi zakhokhelwa ngobani kumbe nasoze likhokhele ngobani.
Ye, sibona lapha abantu abaningi beqhubekela phambili besifa i-UN lamayamazwe sebekhuthaza ukuthi kuke kumiswe ukulwa ukuze kuphathise abantu abaseGaza. Kodwa i-Israel yona isithi ifuna ukuthi uqale kukhululwe abantu abathunjiweyo. Ukubona njani lokho?
Hayi, lokho vele into okumele siyikhangele ukuthi izakwenza ngoba nxa kuyothi kulokuleni isikhathi nesinengi ukuthi kungakabili lesivumelwano sokubana kufakwe izikhathi phansi. Esinye lesinye ibanje yabe lisithi hayi ngothi ngitshaye kuze kuthophele ukwenzela ukubana izinqumo zami engizifunayo kumbe ama-demands ami enjani ezwakale. Yikho nxa kuyikuthi into yangikhona ingakabi kahlungu kakhulu kuhamasi, nxa into yangikhona ingakabi kahlungu e-Israel ukuthi kube khona lesivumelwano sakhona ukuthi kubana kufakwe izikhathi phansi kuhlale phansi kukhulume. Hayi, kuzafuna abadala sibile endlini abayenza abangathi manjani abangathi hayi mayuyo bezihlukanisa inkunzi lezo ngunjani ukuthi kukhulunywe indaba leyi izikhathi sezifakwe phansi.
Umnumzana Bekithemba Mhlanga uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Tabo kaNcube weStudio 7. Okusemaphephandabeni iChronicle ithi umnumzana Sengezwe Thabangu uthi uza kuya enkantolo ukuyabophisa amalunga e-CCC abhalisele ukuncintisa kuma-by-elections ephansi kwebandla le-CCC lanxa ebewaxotshile. Singene kumbiko yenu.
Awu enkundleni ake nilalele lapha abantu lingajoni liyengwa ngoThabangu lapha. UThabangu lo uzazakhathale ngokuzikhola ngoba iBulawayo ayisoze yafa yabuswa izanu ento esiyibhekile amadabu kambi la asefakwe othiwa TPC into esizayenza silamagama abantu bonke abhalwe nguChamisa yiyo esiyivotelayo le ekaThabangu le izathola zero njengomonzo. Siyahamba noChamisa wedha abantu bayathanda uma bathanda. Viva Chamisa, viva.
Ye kustudio 7, kustudio 7 linjani basakazi labalaleli lonke. Ye kuloba balowo egqumgqumshelele yakhe lo. Siyacela ukuthi wabalwe ke sihloniphe kancane. Ngathola isikhathi. Simthwakazi Republic Party. Siyazizamela, sizamela abantu bakomthwakazi labo ngelinye ilanga maybe bengakhululeka ma umlimi engasizwela. Kulowo ugcike esiphansi kwabo kwamanje. Uzogxeka iMRP baba uhle ukugxeka iZANU-PF yedilize inotho etshontshela abantu baseZimbabwe. Kodwa uzogxeka iphathi ezamayo nje MRP. Ma uza kuthi yesi abantu bemthwazi ngathi bazaliquma njani ilizwe bona basebenzisa isithupha seZimbabwe. Unkomo labo mgabe belwela iZimbabwe lo babeyisebenzisa isithupha zeRhodesia. But anti balwe baphuma eRhodesia bangena eZimbabwe. So lapho lokho sokungenzeka baba. Siyacela ukuthi ukusihloniphe baba asithande ukuthi siwe sikwebhala nabantu ezibhadina. Wasalihlonipha njalo baba bethu kodwa ma ususosisitshomola so uzayenza ukuthi singakuhloniphe baba. Siyacela ukuthi ukuphume ku-MRP uyegxeka iphathi njengeZANU-PF ehluleka ukubusa ilizwe ngobuqotho. Siyabonga.
Studio 7 ndivuka njani njani? Nabantu be-MRP ake lisichazele ukuthi njengoba lifuna uThabangu limsupporta then uPrince Dubeko Sibanda wakhitshelwayo akalisitshele mfuna oyi-1 nje u-MRP angena asitshele ukuthi uPrince Dubeko Sibanda wakhitshelwayo nguThabangu. Okwesibili mfuna ake lisitshele ukuthi otendayi labothirwa laba basebefakwa nguThabangu kathesi ubafakele ukuthi ngamaNdebele yindawo. Kufuna ke lisichazele kula lokho nabantu be-MRP eselisifere umsebenzi. Umqondisi manje sesebenze ekontraki yegoli lapha akasitshela plani lana alitshela plani seliphelelwe into yokwenza selibhizi ngokube libaluthibala umsimbi. Akalisitshele ukuthi khona otendayo labothirwa bafunani kuThabangu ngila kudlala ngathi lini uva bafunani ngabantu bezindebele labo otendayo labothirwa labo esizwa ngabo uPrince Dubeko Sibanda wakhitshelwani kunake lisitshele khonapho nabantu be-MRP aniselisitshele umsebenzi.
Studio 7 Mthembani ufokasiwela mpingelele basakazi bami. Sometimes siyazifunda indaba zenu ukuthi zimnandi kodwa ke siwazi izwisa ubuhlungu thina abanye sizwisa ubuhlungu obukhulu kakhulu ngala bantu wenu elikhuluma labo labo othede ncube lohulumende wakhe. ubaba lo mayithena akola ibakha abantu abanqindezelayo iwafinja thina sikuphi ngoba nje sicule nje yithi
yena ngithi yena engathi mayisidle iqumbile labantu abakhe lapha manje ende sasho ende yabona ke manje lo mbuso wakhe wokwabo lo madododo owezana uphefulo bekani ke sebetanasa ke manje batanasa phela lo into abenza manje bambuza straight lo angithi badla bona baqumbile parite right mayithi baphi ngoba ngithi yena abakhe abantwana basuthu kwamele kwenziwe imatch from Botswana kweze imatch from Zimbabwe lapha eMzansi imatch from Bulawayo until ngapi ngapi from Harare sikgene eZimbabwe lana ebazalwane kanti yini kahle sibhekana abantu manje basitanasela manje yini amagama abo labakhuluma wabo abothethe incube lo khulumende wakhe lo mayitha abantu bemangale emaphoyiseni akhe guys asiphakamiseni inyawo eserious
bonani basakazi be-studio 7 ngiyalibingelela labalaleli hayi siyabizwa abantu laba abasapota i-MRP abanye bangikhona nxa sithethe abanye asitsho bonke bona babahlala sebethukana le-TCC sicela nihlukane lebandla le-TCC i-TCC ayingeke idilize ngitshaba ngaso bantwana abancane thina esilandela umlilo wamaphepha lokhu kuyaphela kathesi nje lokhu akunisukuza ngaki kuyabe sokuphelile so lina nxa lehluleka ukuquma ilizwe lina manxathe lisilwa linalodwa livele lingelabantu lingabhodleli Triple C lisapote uChabanga ngeTriple C uChabanga kulanto ezayenza kabuze lini elabuya lisithi lilwe la thina since lokho elavula liqatha into zenze MRP alikaze lithole enu councila even one so lingabhodleli kithi ayisithe sathi lehlule uqumilize kuze ke sesikhathini sokuthi lilwe lalo bhuti othi yena abakibo kambongeni ngababuye abanikile loya bebophisa uChamsa kathathe lelo loya ayinika laba ababothiswa umqondisi abapika beMRP behlukane lebandla leTriple C behleleke kasi asifuna ukugcina siyangisana bedingela umkhokheli wabo indlu beke lube lokho bemkhuluma lapho ukuthi ugcina ngama girlfriend bengafuna ukuba behlabe khuluma kube nge-TCC ungantu athini indaba zabasizazi lelo loya lakhe kahambe elinika upresident wakhe bekhipha ababa amalunga asejile uChamisa ngeke azabe obutshela ukufa kwambongeni sisemtini thina mina ngaze ngiyise ku-TCC uChamisa kangeni indaba anti mfuna ukuzikhulula mina eZimbabwe alike lihlukane le-TCC
Studio 7 siyabingelela. Phela nathi likhuluma ama record ethu. Likhulume libale indaba zethu. UChabanga vele abantu beZimbabwe bengamvoteli. UChabanga vele idoti lobhugeni, idoti noma kube sithiwa hey abantu besindebeleni, abantu besindebeleni. Abantu besindebeleni kabalwele iparty yabo. Belwele iparty yabo abantu besindebeleni bonke bavotele umuntu uChamisa kodwa uChabanga lobhugeni vele bahamba bedilize abantu besindebeleni abayenza into yabe iwana. Hayi lokho kuhamba beyeqala beyeqa bethi jwajwa beyeqa bethi jwajwa into abayikhulumayo abantu besindebeleni ndathi asiyazi asiyazi ngoba ngani maijeri izanu p f yatanazi sithwalise nzima sigcwele ebhola side ekhaya sikuthi asibalekele igoli sitotwe yasegoli sitotwe yamanje segoli hambo etotwe ekhaya lihambe asiyekeleni into sikhipheni izanu p f leyo asileni sikhipheni izanu p f hhayi ukuthi sithi uChabanga uright uChabanga idoti phugeni idoti
njani kwi-studio 7 linjani lonke kuzindawo ngezindawo yazi bantu be-MRP liyangikwatisa kawuhlungu kabi liyangikwatisa into eliyikhulumayo vele yi-nonsense yodwa nje nonsense likhuluma ngani kathi whayi lina ligxeka i-CCC every time ligxeka nxa kutheni ligxeka nxa kutheni lifuna benzeni whayi lina lingabambani le-CCC likhiphisani phefu Why? Ngikujimele isisi iyenzeni ake liyekele ukunyanyisa mani liyanyanyisa zilima zabantu
lawo bekungamazwi abalaleli be-studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi plus 1 202 465 0318 siziphethe nebezihamba phambili ozithi ungunobhala jikelele webandla le-Triple C umnumzana Sengezo Chabangu kuselobele umphathi ntambo ubona ngokwakhiwa kwezabelo emazisa ukuthi kumele exotshe amakhansila eHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya umnumzana Ian Makoni lomsekeli wakhe ngoba esithi usebaxotshile ku-Triple C owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngezemali njalo elilunga lezanu PF umnumzana Terence Mokope uzagwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa elecala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo weduty. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half-past 7 na olivalelisayo nguntungamilinkomo.